Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kantemiri hobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig ephepha leyelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla, kodwa kawayisiwo wonke akade elayo limali. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele AK International ithi inani labantu abahlaselwe indlala elizweni selikhuphuke laya kwizigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million lanxa uhulumende esithi liphose lifike kwizigidi ezintathu 2.7 million. Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump utholakale elesicala lokweyisa umthethwandaba wahlawuliswa inkulungwane eziyi9 zamadola i-$9,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iAK International ithi inani labantu abahlaselwe indlala eZimbabwe selikhuphuke laya kuzigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million lanxa uhulumende elokhe esithi abantu laba baphansi kwezigidi ezintathu 2.7 million. Iofisi yomanyano we-United Nations ebona ngokuphandela abaswelayo e-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs yiyo eqale ukubika ngokukhwela kwamanani lawa ngombimbitho. Umbiko lo uza ngesikhathi inhlanganiso ezisebenza lozulu zisithi umumo wendlala uya usiba mubi ngamandla elizweni ikakhulu emaphandleni. Ngokunjalo zithi uhulumende kanye lenhlanganiso ezifana le World Food Program WFP kumele baqhelise imizamo yabo yokuphandela abalambayo. Okwamanje iWFP isamise inhlelo zayo ngemva kokuphela komsebenzi iyayiwuphiwe nguhulumende wokupha abantu ukudla eziqintini ezine. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust enyakatho yeMathopeleland umnumzana Vumani Ndlovu.
Kubi kakhulu abantu abala kudla, abantu kabenelisi ukuthi bathenge ukudla lanxa kukhona emavinkilini. Sikhangele njalo ukuthi umumo uzaqhubeka usiba mubi kakhulu, kukanti kule ngozi njalo lokuthi ukudla okunjengempuphu kuzakhwela kakhulu kube ngaphezu kwamandla abantu, abantu abazikwenelisa ukuthi bakufinyelele njalo bakuthenge. Sikhangele ekuthini iningi labantu kabasebenzi, kabala ngenye indlela yokuthola imali, kukanti njalo abantu bemaphandleni inotho yabo ivele izifuyo. Nxa umumo unje izifuyo ziyafa, inkomo ziyaphela, okuyikho abasuke bedanele khona ukuthi nxa isimo sinje benelise ukuthi bethengise. Kanti le ntengo yalezo zifuyo isincane kakhulu, ufumane ukuthi inkomo ingathengiswa ngekhulu elilodwa lamadola kumbe ngemali enganeno yekhulu. Kulobunzima kakhulu ukuthi ngazi umuntu athengise inkomo yakhe, athengise isifuyo sakhe, kasenelisi ukuthi ayethenga ukudla okweneleyo.
Ziyabonakala yini inhlelo zikahulumende zokuphathisa abantu ngokuhle?
Eqinisweni ukudla okuvela kuhulumende akukatholakali. Okwenzakalayo esikubonayo ukuthi abantu bayabizwa emhlanganweni lapha babhalebhaliswe kubuye sokuthiwa kukhethwe inani elithize. Kungabantu abalutshwana kakhulu okuthiwa kuyibo abazatholiswa ukudla nguhulumende. Lokho kusiba lemhlangahlangwana ethize abezakhamizi zibizwe kube sokuthiwa hayi abantu obakhangelelwe ukuthi bazatholiswa ukudla yilaba lalaba. Phezu kwalokho wonke umuntu uyabevele ezilandela engela kudla. Kusingatsho silesiqiniseko sokuthi akukho okubambekayo okuvela kuhulumende okuluncedo ngaphansi kwalolo gatsha. Uyasweleka ukuthi uhulumende adephise imizamo yakhe yokuncedisa abantu. Kikho lokho wonke umuntu enelise ukuthi athole. Khathesi akuseyisikhathi sokuthi ngabe lokhe kusabhaliswa. So isikhathi sokuthi ngabe abantu sebetholiswa ukudla ngokubana kuvele isimo sesinzima kakhulu. Abantu sebebulawa yindlala, abantu sebethwele nzima okumangalisayo.
Lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni loNtungamile Inkomo Studio 7. Untungamile uphinde wambuza wathumela imibuzo kusikhulumeli se-WFP umnumzana Christopher Jaramba, embuza ukuthi bazaqala nini njalo ukwaba ukudla, kodwa kayiphendulanga le mbuzo. Eli Nigeria lithi lizasungula uhlelo lokukhuphula inani lamapholisa ezigabeni zalelo lizwe ezingamachumi amathathu lasithupha 36, okungenye yemizamo yokwenqabela ukuhlaselwa ngamaqembu ahlomileyo, ukuthunjwa kwabantu lobunye ubudlwangudlwangu. Kuvele kulamanye amapholisa kulezi zigaba edlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 alwisana lobudlwangudlwangu lobu. Kodwa abantu beNigeria bemukela leli nyathelo beqwayile. Intatheli izindaba yeVoice of America uTimothy Obiezo usethulela lolu daba esilufundelwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka odluleyo, isifundisi eNigeria uLatifa Ibrahim oguqulwe ivizo ukwenzela ukumvikela wayesiya lapho ahlala khona phandle kwekolitshi kusihlwa, lapho yena labanye bakhe ababili abathunjwa ngabesilisa abahlanu ababehlomile esigabeni seGandu. Uthi wezwa abangane bakhe belwisa njalo behlaba umkhosi bedlwengulwa ngabesilisa laba.
They actually did it in front of us.
Babadlwengula phambi kwethu, amehlo ethu ayivaliwe, satshaywa, sahlukuluzwa.
Uqhubeke wathi inhlanhla ukuthi kadlwengulwanga, njalo udaba lolu lwabikwa emapholiseni. Abathathu laba abakhululwa ngemva kwamalanga amane, imdeni yabo isihlawule imali eyayifuna yilabo ababathumbayo.
My family is where
umndeni wami wawuhlukumezekile njalo ukhathazekile. Kwakungalula, ikakhulu umama wayekhathazekile kakhulu.
Umndeni ka-Ibrahim wabhadala ngamanayiva imali elingana lamadola emelika azinkulungwane ezintathu lamakhulu amane ukuze bamkhulule i-$3,700. Ukuthunjwa kwabantu bese kubhadalwa inhlawulo ukuthi bekhululwe sokubhahile eNigeria, lapho isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Inhlanganiso yeNigeria ESBM Intelligence ithi ilobufakazi bezehlakalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa i-4,700 ezokuthunjwa kwabantu ngamaqembu ahlomileyo selokhe umongameli Bona Tinubu wathatha intambo zombuso. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zasuswa emzini yazo ngodlakela. Abezomvikela eNigeria bayehluleka ukwenqabela ukuhlaselwa ngamaqembu amalwa ecatsha aweBoko Haram le-Islamic State West Africa Province labanye. ukuze alwisane lalolu hlupho. Uhulumende weNigeria uvumile ngoNhlolanja ukukhuphula inani lamapholisa aqhuba lomsebenzi. Umthetho lo ungaphumelela, isigaba ngesigaba eNigeria sizavunyelwa ukuhlela indlela amapholisa la azasebenza ngayo. Sokusele ukuthi umthetho lo uvunywe inkundla yeSenate, njalo abantu makhaza bathi ungafeza injongo yawo nxa usetshenziswa kuhle. Izakhamizi ze-Abuja, uMnumzana Simon Ibu loFrancis Oparanozi bakhuluma ngalolu hlelo.
The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area.
Amapholisa ngabantu abavela kulezo zigaba, bayazazi indawo zabo futhi bazasebenza ngcono kulabantu abangazaziyo indawo. Bazadinga abantu bakulezo ndawo. Kungaba lezehlakalo kuleyo ndawo sizakuzwa. Kuzabangela ukuthi umumo ube ngcono, kodwa uhlupho yikuthi abezombusazwe bazinzisa lolu hlelo ukwethusela abaphikisana labo.
Inhlanganiso eqhuba ezophenyo e-Afrobarometer ithi amapholisa eNigeria ngamanye alenkohlakalo. Babikwa belesihluku ubuqili lobudlwangudlwangu, kodwa bayakuphika lokhu. Iziphathamandla zamapholisa zihleli zithembisa ukuthi zizahlolisisa lolu daba zijezise abatholakala belecala. Asizweni ingcwethi ecubungula izomvikela uKaribu Adamu.
What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability,
esikudinga kakhulu ukuthi abantu bethembeke njalo kwazakale abakwenzayo. Nxa kungekho lokhu, ekubuseni ilizwe asingeke sibumbe imithetho.
Amapholisa eNigeria ahlolisiswa kulandela ukutshengisela ngenyanga kamfumfu ngo-2020. Abantu elizweni lonke besola udlakela lwamapholisa njalo besithi kufanele kube lemithetho eletha ukuthula. Ingcwethi zithi uhlelo lokwengezelela amapholisa ezigabeni lungehlulwa ikusilela kwemali. Kodwa iPhalamende eNigeria ithi sahlolisisa imbono evela kunhlanganiso ezizimeleyo lezakhamizi ingakavumeli umthetho wokuthi kube lamapholisa la.
Imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG ephepha lelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla, kodwa kabayisiwo wonke akade elayo limali. Imali le iyamukelwe ngemibono etshiyeneyo, abanye besithi bayayithakazelela iZiki ngoba izanceda ekutholakaleni kwentshintshi nxa abantu bethenga loba begada imitshova. Kodwa kulabanye njalo abathi kayisizo, kayisoze imise ukugugudeka kwesisindo semali yelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imali yamaZig leyi ibingatholakali ngendlela ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe ebithembise ngayo, ngoba maningi amabhanga aze avala iminyango abantu bengakayitholi. UMnumzana Mqhele Mtawarira, isakhamuzi seMaubra eHarare, uthi akakayibambi esandleni imali yamaZig, kodwa ulethemba lokuthi izasiza uZulu nxa isitholakala.
Kodwa it seems in the public abantu bayo bayawadinga ngoba kulezinto ezithengwayo ezincane ezidinga intshintshi. Those small things as they need in change. Ukuthi ukhiphe idollar and you end up being pushed to buy more than you expected to buy. Usofuna ukusebenzisa intshintshi leyana and you fail to get the change. So in public needs the money, but unfortunately imali le ayikatholakali.
Omunye owesilisa ongathandanga ukuvezwa igama uthi kayitholanga imali le ebhanga lakhe.
So lami ngivukele ekuseni ngaba ngunumber 4 ukungena ebhanga lapha, kodwa sa asikabilawo umidi kusasa abe sekhona. Okungichiphule kakhulu ukuthi ngiyabe ngisebenzisa imali yami idola ukuba yimali eningi ukuhamba i-distance encane vele ukucommuter every day for the past I don't know ukuthi ngamawiki amangaki, maybe yi-3 weeks yini.
Kodwa isikho bonke abayisweleyo limali, ngoba othengisa impahla edolobheni lakoBulawayo uMnumzana Dingane Mthombeni ngomunye othi kukhanya obe ngomunye wabakuqala abathole iziki yamaphepha.
Mina ngithanda ukubonga ukuthi lisala as a country le mali enganilohlobo. We are happy ukuthi isibuyile kithi.
ingakasungulwa imali yamazik uZulu bedubeka ngokuswela intshintshi nxa efuna ukuthenga kumbe nxa egada imichova. Njengesibonelo, endaweni lapho obekuhlawulelwa ukugada umchova ngengxenye yedola leMelika i50 cents, uZulu besebanjwa ngamandla okuhlawula ngedola, aphiwe intshintshi kwezinye indawo ngamakhupon kumbe ngenye impahla loba ukudla okunjengeziwiji endaweni yokuphiwa intshintshi. Okhokhela inhlanganiso emela osomabhizimusi abalezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers, umnumzana Delford Mutashu, uthi ukutholakala kwamazik kuzanceda ukuqeda udubo lwentshintshi.
It is going to alleviate the challenge of change.
Abathengi bese bethwele nzima ngendaba yetshintshi nxa bethenga izinto abazifunayo, kodwa lolu daba seluzaphela. Laba mabhizimusi bayathaba ngoba kutho ukuthi lokhu abakuthengisayo akade kungathengwa ngoba bekufuna itshintshi khathesi sokungathengwa.
I-Studio 7 ibhode emigwaqweni ezitolo nezinye indawo yananzelela ukuthi imali yamazik ibiyingcosana abaningi besithi bebengakayiboni. Kodwa usibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ, umnumzana John Mshayabanu, utshele i-Studio 7 ukuthi njengebhanga bayathaba ngokwamukelwa kwezik nguZulu ngelanga lakuqala.
It went on successfully and smoothly.
Nxa sikhangele bayathokoza abantu ngokutholakala kwemali yezik. Yebo, ingaba inlutshwane khathesi, kodwa zizayengeza kancane kancane. Ngile themba lokuthi izaqeda indubo ezithize elizweni lethu.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo esebenza lenhlanganiso e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effie Ncube, uthi ukuze izik isebenze ngendlela ekhangelelwe nguhulumende kumele uZulu ayethembe kuqala.
Amandla imali kayiwatholi kuhulumende, kodwa iwathola ekutheni abantu bayithembe ukuthi iyagcina inzuzo njalo iyadlulisela inzuzo isuka komunye isiya komunye. Ngakho-ke kuselo msebenzi omningi ukuze imali isebenze ngendlela abantu abazayithemba ngakhona.
Namuhla amabhanga ebenika uZulu imali yelitshe i-1 zik, 2 zik, le-5 zik, kuthi njalo le-10 zik yephepha. Kodwa izik ihle yehla isisindo sayo namhlanje nxa iqathaniswa leya kwamanye amazwe. Emkambo wensitha idola linye laseMelika bese lithengwa ngamazik angamachumi amabili lambili 22 zik kudola linye leMelika, kodwa emkambo we-RBZ idola laseMelika belitholakala nge-14 zik. Ubezama sibili ukubopha osiphatheleni uhulumende kusukela esethula imali entsha yamazik inyanga esikuyo iqala, kodwa akwaziwa ukuthi kuzakwenza ukuthi izik ingaqhubeki isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ukuze Melika wayengumongameli umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokweyisa umthethwandaba wahlawuliswa imali ezinkulungwane eziyi-9 i-$9,000. Umahluli umnumzana Juan Merchan uthembise ukuthi uTrump engaqhubeka eseyisa umthethwandaba ulakho kuvalelwa ejele. UMerchan unqume njalo ukuba uTrump kumele asuse enkundleni yakhe ukuxhumana e-Truth Social imbiko yakhe ethiwa ngumthethwandaba yiyo eyeyisa umthethwandaba. Umthethwandaba wathatha lesi sinqumo ngemva kokuba uTrump wayethuke iziphathamandla zomthethwandaba labanye abantu enkundleni ye-Truth Social kunye lembikweni yakhe lentathelizindaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga baba Gandhi. Hayi, umthethwandaba ukubonakala kwecala likaDonald Trump, this is a very brand new situation engazange yenzakale lapha eAmerica. Sibona ukuthi umnumzana Trump vele yena ngokwakhe angiboni ethanda ukulalela okukhulunywa ngama-authorities kusukisela kudala. So into esiyibonayo la is very very new in America.
Umahluli uthembise ukuthi uTrump engaqhubeka elokhu eseyisa umthethwandaba uzagcina emvalela ejele. Ubona kusenzakala yini lokhu? Njalo nxa kungenzakala abalandeli bakaTrump abasoze bagcwale na ezitaladeni betshengisela?
I think kathesi sesizabona lathi ukuthi uyabe eliqiniso yini ngoba siyakwazi ukuthi abantu baka Trump laphana ngo January 6 bake bazama ukuvukela igovernment ukuthi bathathe inauguration ka Joe Biden ngamandla so bangamvalela okwathesi lathi sesizabona iqiniso ukuthi ulabo yini abantu abazimiseleyo ukuthi bayenze khonoko okuvukela igovernment.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika wexoxa icingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwelemelika. Ingcwethi zithi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubekele phambili ngokuthuthukisa amathuba abatsha abakhubazekileyo ukuze labo benelise ukuzithuthukisa njengosowabo. Uhulumende kusikhatshana esedluleyo usungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane abakhubazekileyo kanye labatsha ukuze benelise ukuzithuthukisa njalo baphatheke kunhlelo zokulwisana lokuguquka komumo womkhathi ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lendlala ngenxa yesomiso. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lolandela indaba zabakhubazekileyo njalo ekunhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Joseph Nkomazana.
Nasikhangela thina ikakhulu abakhubazekileyo ontanga ikakhulu sasibone nje kwezinye inhlelo ontanga laba abakhubazekileyo ngani bayachiwa kancane ezinhlelweni angazi ukuthi bachiyelwa ukuthi ngoba ngaphela isikhathi esiningi imali zinikwe zama-youth zama-business umeni bedinga amaloni pho sekumele bacabanga ukuthi khona bona baya bengasoze bakwanisa ukuzibhadala kodwa thina sibone ngani kumele kuhlelwe indlela yokuthi khona nxa vele wonke umuntu kumele angene kubhizinisi kungakhangelelwe ukuthi khona ngumuntu okhubazekileyo zekile kumbeni umuntu ongakhubazekanga kodwa kube la mathuba alinganayo. So siyafisa ukuthi ngabe kubhizinisi khonapho abantu bonabo abakhubazekileyo bafakwe sibona ngani kuyasilela nje kancane ukuthi bayancedisa isikhathi esiningi nxazingena lapha sikhangela nje singumphakathi singena nje sikhangela sizakhamiza asibaboni angazi ukungaveli kwabo ukuthi kumbeni enxebalutshwane kumphakathi kodwa hhayi kumabhizinisi lapha bakho abakho sibili sicela ukuthi ngabe babakhona labo baphatheke njengamanye amayuthi.
Siphinde sikhangele okudaba lwemfundo bathola amathuba alingeneyo na labanye
kwezemfundo phose ungani kungconywana angithi kuqala kwakungani ngesikhathi samakhiwa abantu abakhubazekile kakhulu abantwana abatsha bonaba ezemfundo lapho babengani babalelwa kwezabo izikolo babalelwa kwabo ama-colleges ukuthi ngabe bahamba bodwa kodwa kwenela kusenela ukuthi maybe sithole uzibuse kwangani kuba nganeno kwangani akukhethwa ukuthi okhubazekileyo ngonjani bangena emaklasini bangena lapho kufundwa khona bakhona la nxa balutshwana.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ukuze ukuthuthukiswe impilo yabatsha abakhubazekileyo eZimbabwe?
Bancedisa ngokuthi thina umphakathi kumele sithi kube yithi esikhuthazanayo ukuthi nawo lo mntwana onjalo umntwana ogogekileyo umntwana ongani akaphilanga abanye phela babala kutanga abathi ngakusezikolo kutanga kulama special classes singakufaki ngaleyo ndlela abantwana ogogekileyo pho kutshiyeni ukugogeka omunye kakwanisa ukuhamba omunye kakwanisa ukukhuluma omunye kakwanisa ukuthi azwe ukukhulunywayo abanye nje baziphilele nje kuhle ngekwehluwe nje into ezincane. So sifisa ukuthi ngabe kuyafakwa amathuba alinganayo le hulumende ingenele ikhangele.
Lo ke ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela indaba zabakhubazekileyo njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bagidi, lami ngibonge kakhulu kuStudio 7 ngiyongenayo, lami ngibuya engulubeni ngingafokethi. So ngisho ukuthi bagidi, i-government yakithi ngazama kakhulu ukuthi kube le misebenzi emakhaya abantu bethu besebenzi. Ngathi ngiyabheka konke into enjani encane izihlalele igola isebenzi, abanye ngabajontshayo, abanye ngabantu Bulawayo, banenga abantu bechizwa la igoli bese bechizwa kakhulu. So into ezinjalo ngendaba ukuthi government ayikhona ukuthi abantwana uma bephuma esikolo ekhona ukuthi impumelelo yakuyakuphi, kodwa i-government ayikuboni konoku.
Ye, sanibona ngi-studio 7, sanibonani, sanibonani okhulumayo Baba Mpofu. Yazi nami ngiyasho manje ukuthi uyabona mina ngabe ngingu-government or ngabe u-government uyangizwa, ngabe ngiyamtshela ukuthi imali zonke zamanye amazwe azifani, kusale iZiki. Imali le ibiyolivusa ilizwe lakithi le, ibiyolivusa mpela nje. Mpela ngempela ngiyacela le audio yami liyifake emoyeni abantu bayizwe. Kumele sisapote into eyenzakala live eyenzwa ngugovernment, sibone ukuthi imali ngayisikhona yakithi yini ezotshintsha. Yesike sibe le mali yethu ngesiphume emalini zabanye abantu lezi yizo eziyenza i-corruption ibe ningi kakhulu laphaya. Ngiyabonga nami babonga.
Linjani ku-studio 7? Mna ngakokaqhatha ama-China ekhepha amadamu. Ama-China sithuma nje eZimbabwe. Mna ngakokaqhatha ama-China ekhepha amadamu. Alikho ilizwe lemifula lemifudlana njengeZimbabwe. Kodwa iZimbabwe emadorobheni ayilamanzi. Kuyayangiswa lokhu, kuyayangiswa. Mna ngakokaqhatha ama-China ekhepha amadamu. Kuyenziwa ama-irrigation system, abantu bethole amanzi emadorobheni. EZimbabwe imifula lemifudlana kuningi kakhulu lapho, amanzi abuyelelwa ndibhek. Too much lapho izinto lezo.
Salibonani, salibonani bazisakazi bethu nabalaleli bethu bonke. Hayi, siyamuzwa okwazi mina ngakwamayethi khona siyayijabulela le imali, kodwa mina anginaqiniso ngoba laba abadala vele banamanga la. Uthe last time amabele agcwele eZimbabwe, eChina la amabele maningi kakhulu. Esho khuluma amanga umuntu omdala, yawumalaki inkomo. Umalaki inkomo mina ungamkhangela kahle kahle, ungani naye wayiphathekile isikhathi sekugrawund, akinaqiniso naye. Ngendlela okukhuluma ngayo iZanu-PF, iZanu-PF ihimo into eziningi, sasifuna imali zethu lezane ezadliwayo lezana kudala bezitshontsha umna ngezala bomgazi. Labo bona labo ochuma labo nabo malaki inkosi. Imali zaphela ema-bank, kuze sijabulele imali ukuthi xa kubuya imali zethu leziya ngezanyama la ema-bank. Ngiyabonga ngochuma lapha e-Johannesburg lapha e-Cosmos City ekhaya selibhali.
Studio 7 njani basakazi abahle? Ngizothanda ukudlulisa lokhu lanxa ama-voice recorded kunabanye engahlali, kodwa ngizocela ukudlulisa lo mbiko kuZanu-PF ukuthi ogolide njengokuba bekhulumela kangaka iZanu-PF, thina singumthokwazi sidingiwe ngokufundiswa kwabantwabethu, befundiswa ngamashona. Abantu bakithi bafundile, bangakwazi ukufundisa endaweni lapho sisuka khona thina. So uhulumeni weZanu-PF makayekele ubandlululo bakhe bokuthatha amashona awabeke phezulu entweni zonke, engathi bayakwazi ukwenza into abakwafundileyo kakhulu. Asisayifuna nale nto naleyo.
Labo ke bekungabanye babalaleli be-Studio 7 abasiphe imbono yabo ngokwenzakala endaweni lapho abahlala khona lempilweni zabo. Lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zethu ezithi 1-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo lezi nombolo +1-202-465-0318. Lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwe-Live Talk luyangena ke manje, siqeda nje uhlelo lonalolu. Lamhlanje ke uhlelo lwethu sikhangela ukutholakala kwemali entsha yeZimbabwe Gold loba iZig, eqale ukutholakala emabhanga lamhlanje, eyamaphepha kunye leyamatshe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imali entsha yeZimbabwe Gold kumbe iZig ephepha lelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla, kodwa kawayisiwo wonke akade elayo limali. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele, iCare International, ithi inani labantu abahlaselwe indlala eZimbabwe selikhuphukile. Selugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.